VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
nxa sihlangane inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansi. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile.
Abogatsha lwezempilakahle bathi inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46. Emhlakeni jikelele sebeyizigidi phose ezenhlanu, i-4,805,210.
Bone ngani lokho okhulunywe izimfeki ukuthi abantu abethu babhale lanxa bengene kusanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Bone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungise lezo zimali.
Samukelwe ngenjabulo isinqumo sokuthi izifundi eziloba imihloliso kanhlangula zenelise ukubhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo ebifunwa nguhulumende eyama-examination fees. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19 wona uyelapheka umuntu asile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46, wasinda abalichumi lathoba minwe mbili, i-18. Okwamanje abagulayo nge-COVID-19 sebengamachumi amabili lane, i-24. Njalo igcikwane leli selibulele abane. Asebehloliwe ukuba balaleli gcikwane lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka, sebezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu, i-28,019. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezinhlanu, i-4,805,210. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula ezingamakhulu amathathu, 316,732. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,860,015. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi adlula ayisiyagalombili, 84,844 asebefunyenwe belegcikwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,770, kwasinda inkulungwane ezidlula amachumi amathathu, 32,613. Kusenjalo, izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadingeka ukuthi uhulumende engezelele inhlelo zakhe zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus kusukela kuma-ward level abo kusiya phezulu ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi lanxa inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane likhuphuka, imizamo kahulumende yokuthi aqale ahlole izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwamanye amazwe ngohlelo lwe-quarantine liyancomeka ngoba yikho lapho okutholakala abanye abale-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi eswelakala edolobheni lakoBulawayo, njalo kusukela namuhla abantu bazawathola okwamahola angamachumi amabili lane ngeviki, okuzabangela ukuthi kube nzima ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubela uMnumzana Dube.
Nxa sihlangane inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansi. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile kuvulwe okuthize nje kancane kancane khona kana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Kodwa amaqhinga wonke kahulumende awukuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ungathi mahle kumbe ayasebenza na?
Ikonokana kuvala kwelizwe singathi i-lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakade esileli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine khonokana kuyasiza kakhulu ngoba kananzela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balomkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulomkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kodwa ke-ward level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezi ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-testa.
Inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube i-state of emergency. Selingaphi ngalolu daba njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini?
Abahlali bakobulawayo mbe singathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamathumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti ibe sikhangele ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Impendulo evele ehhovisi likahulumende mbe singathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhalwe inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina kule sikunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs ngoma-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihhofisi kamongameli iyawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini. Ungananzela kuqale kwakhitshwa imali engaka nge-$10.6 million Zimbabwe dollars ihanjiswe enyama yendlovu ukuthi kuyelungisa izibhoran zenyama yendlovu. Kwalandela-ke ukuthi umphathintambo wakobulawayo uJudith Ncube wavakatshela kugwayishangani dema emalangeni adlulileyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana ilidamu esilithembileyo ukuthi lingaba khona lilamanzi amaningi ukuthi ngase lisebenza abantu bakobulawayo bangabhenefitha kakhulu uhlupho lwamanzi luphele. Emalangeni asanda kudlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulay Moyo onguyokhangeleke ngogatsha lwezabelo okuwafika kobulawayo kokusana nama-councillors kanye le-management ucutshungulwa lona lolu daba lamanzi akobulawayo. Kwaphindwa njalo kwaba le-company yama-enjiniya esingathi yi-independent from i-view yala ma-councillors akwe-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uzancedisa uhulumende la ibikhona futhi kobulawayo emalangeni asanda kwedlula. Konke khona kanti naso kuthatha njengokuthi yimpendulo yehhofisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhalayo njengenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawayo sokumele udiklewe lube i-national disaster. So yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kuground.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM tholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz short wave.
Abohlangothi olubona ngemihloliso okugatsha lwezemfundo olwezimsec babika ukuba izifundi eziloba imihloliso ngenyanga ezayo kanhlangula ziza kwenelisa ukuyibhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo eyayifundwa nguhulumende eyama-examination fees. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngesikhathi abezimseki bephendula imibuzo phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ngesimo semfundo elizweni ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana le-COVID-19. Umgcinisihlalo wale komiti ongummeli wakobulawayo ephalamende elilunga le-MDCT ekhokhelwa unkosikazana Thokozani Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Ayirambe Mshonga uchasisa ngalokhu.
Yikho sekuvunyelwe nguhulumende ukuthi hhayi umntwana wonke oregistileyo lanxa engabhadalanga kuyamele abhale uza funye ukuthi abhale sibe sesikhangela-ke ukuthi into lezi zokubhadala zizaziletha njani.
Wengeze echaziswa ngendlela izikolo okumele sizibhade ngayo ukuze zilungiselele ungathelelwana komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi semhloliso.
Kulezikolo leziyana ezithiwa khona ngama-satellite schools, izikolo ezinjalo zivunyelwa ukuthi fundise abantwana, kodwa azijayelanga ukuvunyelwa ukuthi abantwana babhalele khona. Bakhulumile ukuthi into ezihluphayo kaninginingi izinto zokuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungela zitulo, kwesinye isikhathi kuyabe kungela matafula ngikhona ukuthi babhale kuhle. Esikukhulumile lapha ukuthi sizakhuluma le ministry nge-Wednesday ukuthi ngeke yini sakhangelisa ukuthi izinto zona lezo ngeke sazidinga yini ukwenzela ukuthi nge-COVID-19 yona le abantwana babhalele khonapha abafundela khona, ngoba bangabesukuma lapha bebekhona besiya kwenye indawo lapho kuthina sekusenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union, ATUS, umnumzana Nation Mudzithiba uthi izikolo kakumelanga zivule nxa uhulumende engalungelanga ukulwisana le coronavirus ezikolweni.
Siyakuyamukela khonoko okuthiweyo yiZimsec ukuthi abantwana sebangabhala inhloliso bengakaqedi ukubhadala ama-examination fees abo. Kodwa iZimsec akumelanga igijimisane lezinto zama-examination dates, ngoba asiwazi ukuthi isikolo ziyavulwa nini. Ukuthi isikolo zivulwe kumele i-coronavirus iphelile. Kumele sekube lama hand sanitizers, lama face masks ezikolweni. Kumele futhi kube lesivumelano phakathi kwama teacher lohulumende indaba zama salaries. Nxa uhulumende engasibhadalanga imali kade siyicela kudala, imali ehambelana lemali kade siyihola ngomnyaka ka-2018 kubuyela emuva in US dollars, angiboni ukuthi isikolo singavulwa.
Omunye umzali waseHarare, unkosikazi Priscilla Dube, wamukele ngenjabulo lesi sinqumo.
Mina njengomzali ngibone ngani lokho okukhulunywa yiZimsec ukuthi abantu bethu babhale lanxa bengenelisa ngokubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Ngibone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu, ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungise lezo zimali. Kwaphinda kwaba lama-lockdown, so thina abanye siyazisebenza, imali lezo besingakazihlanganisi. Isikhathi sesifikile futhi ukuthi babhale. So lokho okukhulunywa yiZimsec mina ngiyakwamukela kakhulu, ngumbono omuhle kakhulu. Lanxa nje sizaphela sizibhadale lezo zimali, kodwa kwakathethi njengoba abantwana sokumele babhale kutshengisa ukuthi iZimsec iqakathekisile imfundo yabantwabethu.
Izifundo eziningi zithwele nzima ngenxa yezikonzo ze-lockdown, ngoba zisehluleka ukufunda, kuthi labo abalemali bebeqhubeka ngezifundo enkundleni zebulenjini eze-intanethi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Silokho sikudaba lunye olwezemfundo. Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary, umnumzana Kane Matema, ubike ukuba ngenxa yenani eliphezulu labafundi kanye lababalisi, kuqakathekile ukuthi luhlolisiswe uhlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa. Okuningi asikuzweni ku-Praxedis Jeremiah we-Studio 7.
Lokhu ukutsho esungula inhlelo zakoBulawayo zokulungela ukuvulwa kwezikolo ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19. UMathema ubike ukuba inani labafundi ezikolweni liyedlula izigidi ezine, lababalisi abangaba zinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amathathu, 136,000. Uqhubeke ethi ngenxa yaleli nani eliphezulu kangaka, njengohulumende bakubone kuqakathekile ukubana bakhuthaze abantu bonke elizweni ukuba bancedise ukulwisana lokumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus, ngoba abasakhulayo beyibo elakusasa lesizwe. Ngakho-ke konke lokhu kungafezeka kuphela kuqaliselwa ezikolweni. UMathema uthi ngokuqhamuka kwaleli gciwane kuqakathekile ukuthi abantu baphume lamacebo amasha ukuze imfundo yabantwana iqhubekele phambili ingaphanjaniswa. UMathema uveze njalo ukuthi njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa, izikolo zizavulwa ngezigaba ngezigaba, kuqala ngalabo abalungiselela ukubhala imihloliso. Kodwa kwamanje uthe njengohulumende abakaphumi losuku lokuvulwa kwezikolo, akwaziyo ukuthi kulezikolo ezingaba ngamakhulu athoba minembili 800 ezizabhalelwa imihloliso okumele zibe yizo ezivulwa kuqala njalo kuvezwe ukuthi malungiselelo bani eseziwenzile ukwamukela izifundi. Amalungiselelo lawa akugqela izembatho zokuzivikela ukuthelelwa iCovid-19 ezinjengama mask, imithi yokulondoloza izandla zihlanzekile, eyama sanitizers lokunye. Mathe Mauthe ujabuliswa ukubona ukuthi imizamo kahulumende yokufundisa uzulu ngokuzivikela okugoqela ukuqakatheka kokungaxhawulani izandla iyalandelwa njalo iyanceda kakhulu. Abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association kobulawayo eZimta labo bathi amalunga abo aseqalile uhlelo lokuthunga amamask besebenzelana lesikolo semfundo yaphezulu somsebenzi wezandla eseEhlekwini Vocational Training Center esitholakala eMathebeleland South. Lokhu kubikwa kuyimizamo yale inhlanganiso yokunceda ukuvikela ababalisi labafundi ukuthelelwana lula umkhuhlane weCovid-19. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus, kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwaleli gcikwane asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana ligcikwane le-COVID-19 wona uyelapheka umuntu asile. Yomibili imkhuhlane ihlasela amaphapho, kodwa ke iCovid-19 lokho ingakatholi umuthi ongawelapha, kungakho kuthotshwa inhlungu ezilethwa yiwo umuntu aze asinde kumbe ehlulwe yiwo. Ugcina uthatha umphefumulo ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baxwayiswa ukuba bananzelele ngoba indlela i-pneumonia eziveza ngayo ifanana le-COVID-19. I-coronavirus iyabangela ukuba abanye bagcine besiba le-pneumonia, ngakho ke abezempilakahle bathi kunzima ukwehlukanisa ukuthi leyi ngeye-COVID-19 kumbe ngesiyijayeleyo. UDokotela Mthabisi Anele Bebe uchasisa kabanzi nge-pneumonia.
I-pneumonia kuthiwa yisihlabo ngesiNdebele, umkhuhlane oaffecta amaphaphu, umkhuhlane othi ungakubamba umuntu usuka aqalise ukukhwehlela, ezumzimba uchisa, nxa ungaqhubeka usiya phambili uze omunye engasakwanisi lokuphefumula kuhle, sithe engaphefumula ezwe angani usegalula.
Uyaqhubeka uDokotela Bebe echasisa ngobudlelwano bemikhuhlane yomibili.
So utholakala kakhulu ebantwini ababhemayo, abantu abalabo HIV, abantu abanemkhuhlane yetshukela. Abantwana labo babanjwa ngumkhuhlane nalowo we-pneumonia futhi, but okuqathekileyo ukuthi uzule inanzelele nje ukuthi indlela otshengiselwa ngayo uhambelana le-corona naleyi.
Umongikazi wakobulawayo unkosazana Nozithelo Dlodlo upha izibonakaliso zemikhuhlane leyo mibili.
I-pneumonia ihle umuntu evele aqale ngokutshisa umzimba, ukugula kwangikhona kuba masinyane, umuntu ehluleke ukuphefumula, isifuba sibe buhlungu, njalo kube lesihlabo ahlatshwe esifubeni. I-corona ke yona izibonelo zayo yikuthi umuntu uqala ukugula nje njengomvimbano, njengento nje encane, umkhuhlane wangikhona ube ulokhu ukhwela. Lokutshisa komzimba kukhwela kancane kancane, ukuthi umuntu uyakhala ngomphimbo, umkhuhlane wangikhona ubulokhu ukhwela, agcine sesehluleka ukuphefumula kuhle ngenxa yokufa kwenyama zamaphaphu.
Uyaqhubeka umongikazi Dlodlo echasisa ngendlela zokwelapha isihlabo kanye lokuthoba inhlungu ze-COVID-19.
owamanje akula muthi okuthiwa loyi osibilwe lapha iCorona. Okwelatshwayo zinhlungu kuphela eziyabe zidalwe leyo Corona. Nxa umuntu ehlanza uyaniwa ama-drip, nxa engaphefumuli kuhle uyaniwa ama-oxygen, nxa lezinye inhlungu unika amaphilisi okuthoba lezi inhlungu. Kodwa aqonde qho ukwelapha lowo mkhuhlane amaphilisi akula. Imonia ke ilawo amaphilisi ekhonayo ukuthi nxa kuyikuthi amanzi lawa abekhitshwe esifubeni ayathathwa ahanjiswe le ayebonisa ukuthi amaphilisi angelapha lowo mkhuhlane kuyini. Kuba lula ke ngoba kuyabe sokusaziwa ukuthi idalwe yini leyo pneumonia iyelapheka.
Umzana Lizwe Ndiweni isakhamuzi zakoBulawayo ukhuluma ngendlela abazisebenzisayo ukwelapha isihlabo senumonia.
Isihlabo igazi liyabe limile emuntwini ukuthi kubangelwa yini asiwazi, kodwa njengangona iyelahla nje ngamanzi atshisayo kahle kahle, yathoba umuntu ngamanzi atshisayo kumbe udinge umuthi nje wokurabha. Umrabhe nje kuyabe kubuhlungu, kubuhlungu zizwa kunokangona, kodwa kuzimele aqinise lo muntu umrabhe aze kuze kutshise sibili ngoba igazi lena kumele liqale ukuhamba, yikho ukuthi angcono.
Abezempilakahle bathi isihlabo senyumoniya sivama ukuhlasela umuntu oqinileyo, kodwa kulabo ababhemayo kumbe abake babhema empilweni yabo balegcikwane le-HIV kanye labalomkhuhlane wetshukela owe-diabetes. Bathi njalo isihlabo senyumoniya sihlasela namhla ngesikhathi esifitshane kuthi i-COVID-19 iqala nje kuyinto encane enjengomvimbano ibisiziveza ngezinye izibonakaliso ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli beStudio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empilweni yangalezi nsuku ngesikhathi amazwe omhlaba elwisana le-COVID-19.
Igama lami ngu-George Nyoni, ngihlala South laphana eMakharatini. So impuphu iyahlala isikhathi ingavuki laphana eMakharatini. Ngayithi buya abantu balokuminyana, balokuminyana kahle sizithengiswa ngamabhuku, amabhuku. Kodwa balokuminyana kakhulu abantu beminyana ukuthi ngawe kuzaba i-COVID khona abantu bazaphena ukubuhlungu. Balokuminyana, balokuminyana ukhona ukuthi uhulumende kaZimbabwe ehlule ukuthi impuphu eyelise ukuthi ibuye ibuye ngokuningi. Kanti sisile more than 6 ingekho. So abantu baphila nzima, abantu lapha engikhona eMasouth eMakharatini abantu bayafa ngendlala. So lapha iyahlala isikhathi ingabuyi. So yazama ukuthi uhulumende libukhuthaze, uhulumende ukuthi elethi impuphu ngendlela e-right ukuthi abantu beyithole. Hayi sibuye abantu babajalisebebuthene, kuyabe sokusenye eMasouth lasePhelandaba. Kuyabe kuminyene. So abantu bayafa ngendlala. Uthi uhulumende kwagwanisa ukunika abantu kuhle.
Khulumayo nguGrekly, manje nje ngisegoli ngisesitaradeni yajokha, baningi abajokhayo lapha, kodwa hhayi bayilandela umthetho ngikela abafakiwe la mamaki khona. Hhayi akugcwalanga abantu esitaradeni.
Lingabe linjani kumthwakazi okhulumayo ngu-Cosmas Mncubeni? Izimo esibhekana nazo ngapha kwele South Africa singabantu, into esikhalisa kakhulu ukuthi baningi abantu abafisa ukuthi ngabe babuyele emuva. Abantu babulawa yikho ukuthi uzathi ngapha utestile bethi awunayo leyo ntsholongwane, ucabanga ukuthi uzafika futhi ngale ekhaya ufuke utesti uhlala amalanga lawa ababalayo ngapha esandleni ungaphathanga. Yinto esibulala abantu. Angeke yini sicatshangele mhlawumbe ukuthi othestiweyo kube nencwadi anathize ukuthi hayi mina ngithestiwe sengi-right, uthatha usiyekekela kini uyodlala uphumule. Ngoba isimo sesikhona, izidingo zabantu ziningi ababhekane nazo. Abanye banabantwana, kubuhlungu kakhulu abantu nabanabantwana obabona ukuthi indlala sitshayile. Umuntu asekuthi nabantwana abangakangizaya ngaphi, kube nzima. Kungathi singahlaba umkhosi lo uzwakale endawo zonke, sike siphakanyelwe nathi hlalo kube khona usizo othize olungenziwa ukuthi asebethestile ngeke bahambe yini basiwe emakini. Abantu bacabanga isimo sonsane sibakhona ukuthi nizafika laphana futhi nifike ebhoda nihlale. Yise simo esikhala ngaso singabahlazozulu ukuthi malizwa izikhalo zethu. Songagcina sincabu leyo ndima leyo, yiyo into etshaya abantu bakithole sebebhenzele indlala. Ngoba cabanga ungiyafika quarantine ahlale futhi isikhathi eside ebhoda engenakudla, enabantwana, nemali ingekho, akele size mthakazi kandaba omuhle.
Labo ngabalaleli beStudio 7. bekhuluma ngababhekane lakho empilweni ngalezi insuku ngesikhathi amazwe ohlaba elisana le COVID-19. Zemidlalo abasakhulayo bedolobheni lakobulawayo sebethole indlela ezithile zokubaphathisa ukumelana lesimo esidalwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-lockdown. Ukugijima ngenye yalezi ndlela ezibaphathisayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Liyanda inani labantu abavuke ekuseni begijima edolobheni lakobulawayo ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osuhlasele abantu abedlula izigidi ezine emhlabeni jikelele. Laba ngabagoqela ababevele begijima besakha lokuqinisa imizimba kanye labasakhulayo abangabadlali bemidlalo etshiyeneyo. Umdlali wenguqu uDonald Chiweshe uthi yena ugijima yedwa kulezi nsuku ngoba kungavunyelwa ukuba amaqembu akuthanise abadlali.
Ya, nikhulu ukuthi umzimba wami uhlale ufit. Lokuchema game la uthi agathi macasa lami ya ngikhanye lami ngikhanti lami lensebenza lami lapha emgqoqweni endlini nebhora lo ngozayo agathi
ugatsha lukahulumende olulawulwa ngokukhutshwa kwezemidlalo elizweni ole Sport and Recreation Commission lukhuphe umbiko lusithi ezinye inhlanganiso zemidlalo sezizavunyelwa ukuba ziqhube inhlelo zazo nxa zingaba le nhlelo ezokuvikela abadlali. Umdlalo wenguqu kawukho kuluhlu lwemidlalo okuthiwe singadlalwa elizweni ngoba wona ubalelwa kuleyo efaka abadlali engozini. Sitshayisane njalo lamantombazana asakhulayo uWendy uPhumzile kanye loMalaika labo abathi bangabadlali bezemidlalo laba abakade begijima emgwaqweni we Ntemba.
Kwasithi sibenkei na wapodi ukuthi sinabadlali mkhuhlane masinyane. Amamaska coach. Amamaska coach. Siyadlala masinyane. Yedlala
imigwaqo eminenye emalokitshi nakobulawayo iyaphithizela ngabasakhulayo laba yokuseni njalo amajaha asakhulayo uzibusiso loThabiso bathi bona bagijima besuka elokitshini lasePhumula baze beyephenduka sebefike ejikweni eliqonda enyuvesi yeSolusi emgwaqweni oqonda eKami. Kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 bebevele bekhona abantu abavuka begijima emgwaqweni njengendlela yokwakha nokuqinisa umzimba kodwa leli nani selikhuphuke ngemva kokuba kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni. Imidlalo sekuthiwe isingadlalwa ngebalisa ye-archery, i-pool, i-swimming, athletics, rowing, equestrian, fencing, i-golf, i-polo, i-motorsport, i-shooting, i-tennis, i-chess, ama-darts, i-cricket, kanye le-table tennis. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Akagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi ke sikhangele ebesilazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi inani lasebefunyenwe lile COVID-19 eZimbabwe seliqongela yakwaba ngamachumi amane lasithupha i-46 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu i-4,805,210. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.